Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalibuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 29 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu e-Amnesty International ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana laye.
Kulabantu abanjengabo Sikhalo Job Sikhala olokhe ethonisiswe njalo kungapheli, olokhe engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje.
Amapolisa athi sokubotshwe abachayeli abedlula 26,000 abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle.
Liqiniso ukuthi kade bekhangelele ama-public service vehicle lapho abahamba bengala amaphepha akwanileyo emgwaqweni, kanye bekhangela laba esingathi thina ngabo windi.
Kodwa abanye abachayeli bakhala ngokuthi lolu hlelo ngoluhlukuluza nje uZulu.
Akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezi muli zabo, bahambise abantwana esikolo, bathole imali zokubhadala ama-rent abahlala khona, bathenge lezi muli zabo njalo ukudla, baphile abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Ekhuluma izolo emhlanganweni wedale elimqoka lebandla le-ZANU-PF ele-Politburo eHarare, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi angalaleli labo abaphupha libalele. Umnangagwa uthe inkokheli yebandla lakhe sokumele ibophe ziqine isungule inhlelo ezizathuthukisa impilo kaZulu. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena umi ngelokuthi uMnangagwa kasoze aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2028 ngoba waqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyandlodlobala elizweni, njalo ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana laye. Linhlanganiso yethulela umbiko ekuseni lamuhla phansi kwesihloko esithi Human Rights Under Attack. Ithi abantu bayahlukuluzwa nguhulumende kaMnangagwa, kanti labo abazama ukutshengisela ngokuthula bayavinjwa kumbe ukubotshwa mahlayana. I-Amnesty International ithi inhlanganiso ye-SADC le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze kuqedwe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association.
Vele abantu babekhangelela into erongo ukuthi osengenile ngemva kwaMgabe uzabusa ngendlela elomehluko. Umbuso yiZANU-PF iyiyo ephetheyo, kayitshintshanga lokho eyiyo yangena mhla ka-18 April 1980. Ngakho-ke kungatshintsha obusayo ovela kuZANU, kodwa impawu zeZANU zizabe zilokhu zibonakala. Yikho lokho okukhona, asingakhohlwa ukuthi inhlangano yezepolitiki esembusweni yiZANU-PF. Kungabe kuhluke ukuthi usekuphume umgabe kwangena umnangakwa kodwa iZANU-PF ayiphumanga. iZANU-PF lokhu isesihlalweni, ngakho ke obekhangelele ukuthi kungaba lomehli kokube lokuhlontshwa komthetho lwamalungelo abantu ubekhangelele okubi kakhulu. Umnangakwa uhamba ezinyathelweni zikamgabe ngokuba bobabili bakuZANU-PF balandela inhlelo zeZANU-PF, yiyo indlela yayo iZANU-PF yona leyo.
Kodwa abeZANU-PF Ncube bathi kulo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bakhuluma intando yabo, kanti layo uMongameli Mnangagwa simuzwe ekhuluma ku-United Nations esithi usegxilise umbuso wentando yeningi yeZimbabwe.
Gasilo qiniso ukuthi abantu baphila impilo enhle eZimbabwe, ukuthi amalungelo abo ahlonitshwa, ukuthi bayakhuluma lokho abangabe bekuthanda ngesikhathi abathanda ngaso okuvunyelwe ngumthetho welizwe. Ungananzelela abantu abanengi sikhuluma nje njengamanje kulabantu abanjengabo Sikhalo Job Sikhala olokhe thonisiswe njalo kungapheli, olokhe engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje. Ungakhangela ukuthi abantu bavinje lwanjani inhlanganiso ezizimeleyo zivinjelwa njani ekusebenzeni, ungakhangela indlela ukhetho olubanjwe ngakhona, ungakhangela nje izinto eziningi kubotshwa njalo nje kwabantu babotshwe bakhululwe, ungakhangela ukuthi amalungelo abo avimbeleke njani, abamaqembu aphikisayo azange bavunyelwe ukukhankasa ngendlela ekhululekileyo. Kuyakuvezela kahle kamhlophe ukuthi kakula nguquko ekhona kusuka ngo-2017 unyawo lokho lungoludala lona liyana, kungabe kujintshe izicathulo kodwa umnikazi lokho emunye, lokho kucatshangwa ngendlela efanayo, lokho kusenziwa izinto ngendlela efanayo.
I-Amnesty International ithi kumele isadakile African Union zibone ukuthi amalungelo oluntu ayahlonitshwa eZimbabwe. Kahle kahle kuyini inhlanganiso lezi ezingakwenza?
Yebo, kambi inhlanganiso ezinjengabo SADC o African Union le United Nations zingakhuthaza amalunga azo ukuthi ahloniphe amalungelo abantu, kodwa lowo mthwalo ungwabantu bakulelo lizwe. Abantu beZimbabwe kabayeke ukukhangelela umsindisi ovela kwenye indawo, kakho umuntu ozavela kwenye indawo, ayikho inhlanganiso ezavela kwenye indawo ezabakhulula ezatshintsha izinto eZimbabwe. Ubona kumele kube yibo abathi asifuni ukubuswa ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu, sifuna ukuhlonitshwa amalungelo ethu. Bakwenze kucace, bakusukumele khona lokho, uzabona ilizwe liqonda. Kodwa nxa ngabe begoqa izandla belinda umsindisi besithi ukhono zayo, khono zavela kusada, kukhono zavela ku-United Nations, khono zavela ku-African Union, kuzahlala kunje kube kubo kwedlula lokhu kuze kube nina nini.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Amapolisa athi sokubotshwe abachayeli abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,000 ilizwe lonke jikelele abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle. Eloba inkundleni yokuxhumana eX, amapolisa athi iningi lababotshiweyo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 10,204 ngabezimota ezithwala abantu zingelamvumo ama Honda Fit lezinye okuthiwa imshikashika. Kwabotshwa labo windi abafika phose inkulungwane ezimbili 1761. Ngesizwe yomlayezo esiwuthunyelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association umnumzana Paul Makiwa.
Siyayibonga iprogramu le ethiwa yona Tame the Traffic Jungle esithemba ukuthi siyibona ukuthi ihamba kahle. Liqiniso ukuthi kade bekhangelele ama-public service vehicle labo abahamba bengala amaphepha akwanileyo emgwaqweni, kanye bekhangela laba esingathi thina ngabo windi, kanye lokukhangela eminye imithetho eminingi ekade ikhona ukuhambelana lemgwaqweni okungabe kuyephulwa ngabahambi abaningi nomuthi okuyephulwa yizimota eziningi. Sikhona lapha nxa sikhangele bona amapolisa lapha abenza khona ama roadblocks abo. Isicelo sethu ukuthi babe lalo athingathi ngama safety measures okufana nokuthi bafake i-sign police ahead, bafake ama drum amahle kanye lama cones amahle. Ajuthi kwesinye isikade bayaphonga udobha nje ama drum angalalo kupendwa nomuntu okukhanya ukuthi alani, begcine besebenzisa amatshe noma ukuthi ama tire. Lokhu esithi thina akuhambelanile safety health environment leyo esiyakwazi ukuthi la isithole ku police charter. Siphezulu khona lapha sibona ukuthi silama bus amaningi lawo angalama number plate, amanye angkhona angabhadeli noma lomthelo lawo esingathi ayenzakale ukusuka ngo-2019 kuze kube namhlanje. Nxa ngikhuluma lama bus la ngikhuluma ngama bus undertake of Zupco. Ngokunjalo siyacela ukuthi uminister wetransport lo minister of home affairs babone ukuthi abanikazi bama bus labo bayabhadala imfanelo ezimele zibe khona emabhasini wona la. Nxa singakhangela izihambi lapha lalaphana kanye labona lapha esingathi bona ngabanikazi bezimoto bangabe bephuza ukuthi bafike emsebenzini nomuntu baphuze ukufika ezindlini zabo, kodwa siyacela ukuthi kabe lokho bemanyane namapolisa njengoba uhlelo lolu lukhanya ukuthi lulondoloza imphefumulo yethu. Nxa sikhangela indaba yamafezi lapha lalaphana, abanye abantu bangabe sebefuna ukuthatha advantage ukuthi bacharge imali eningi, kodwa ke la sithi kulabo abanamaphepha ayeneleyo kaba yale lokho becharge imali efaneleyo njengoba nxa sokunje babe sebeyenelisa ukuthi batholakale bethwala ama trips amaningi. Kulabo esingathi thina babotshiwe betholakale ukuthi base sedini elingasilo lomthetho, siyacela ukuthi bona ama operators wona la njalo njengoba i Road Motor Transport Act iyavumela ukuthi kube nama meter detects nama 9 meter detects, njalo siyacela ukuthi uminister of transport yozona lezi imoto ezingeze mshikashika makazivulele isango ukuthi zihambe zo register ukuthi ziyenelise ukuthwala abantu, njengoba lapha uhamba khona imoto lezi ezincane ezemshikashika kakwenelisi ukuthi kungene amabhasi noma amakhombi. Nxa sikhangele abantu abaningi abahamba emgwaqweni siyabona ukuthi bayawulandela umthetho, sokuzathi nje abalutshwana yibo abatholakala bengawulandeli umthetho. Kodwa ngenxa lokhu sithanda ukuthi sikhuthaze ukuthi umuntu wonke osebenzisa umgwaqo kazame ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni.
Lo ke ngumnumzana Paul Makiwa onobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association. Silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lomtshayeli umnumzana Edwin Dlovu ongukansila wedolobho lakoBulawayo njalo engusomabhizimusi, yena othi lanxa lolu hlelo lukhangelelwe ukulungisisa ubudlwangudlwangu obusemgwaqweni, indlela lwenziwa ngayo ayiqondanga.
Amapolisa eZimbabwe Republic police alohlelo kobulawayo lapha kuluhlelo ke lokubopha ke izimoto zemshikashika lezi singathi ngama Honda Fit la mini michova amakhombi ke angekho emthethweni kunye lezinye imoto nje ezihamba ke zephola umthetho zisima endaweni lapho kungamelanga zime khona, ezinye njalo ngezingena ke ama light e robot ke ebomvu kanti kuyabudingakala tizime baphakathi kwaloke lolo hlelo ke amapolisa kuluhlelo ke esingathi thina yebo kambe kalubi luhlelo luzama ukuthi ke dolobheni ke kube lomthetho izimoto zisebenze ngendlela eqondileyo. Mboni ngani hachi asohlelo singalusola la kungakhathalekile ukuthi luhlelo lwenziwe ngasiphi isikhathi, kodwa ke mboni ukuthi luhlelo liqondileyo kuyadingakala ke ukuthi idolobho ke kube lomthetho izimoto azihambe ngendlela eqondileyo, njalo lezi ezifuna ke ukuthwala abantu kube izimoto ke ezilobisileyo zabhalisa ukusemthethweni zibhadala imithelo edingakalayo ukuthi ziyibhadale.
Khona okungaba kusenza ukuthi abantu bengalandeli imithetho ikakhulu bona laba abemshikashika ukuthiwa ibababotshwayo, kuyini kahle kahle bayenza ngabomu na kumbe kudubeka ukubangela ukuthi bagcine besebenzisa imoto zona lezi?
Yebo kambe lolu hlelo lukhona lwenzakala edolobheni lakoBulawayo ke kubotshwa ke kwezimoto zinalezi ezemshikashika, kodwa ke eqinisweni labo bantu asobantu abazenzayo kumbe abazenzisayo ngumumo welizwe, umnotho welizwe uphansi uyile, akula msebenzi, akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezimuli zabo, bahambise abantwana esikolo bathole imali zokubhadala amarenti abahlala khona, bathenga
bathengele izimuli zabo njalo ukudla baphile abantu. Yikho sibona ke imoto zemshikashika siba zinengi ke umuntu angathola imali secabanga ke ukuthenga ke imoto yemshikashika kwenzela ukuthi aziphilise. Yikho kasinyeke sibasole kangako kodwa kumele sikunanzelele ukuthi konke khona lokho kubangelwa kuyini, kubangelwa ngumumo welizwe, umumo welizwe akumanga kuhle kwezomnotho, akula misebenzi, akula mali, akula njalo ezombusazo eziqondileyo, abantu ke abaphathekanga kuhle elizweni. Yikho ke sokuyindlela ukuthi abantu baziphilise ke. Yikho nsithi mina lanxa nje kudingakala ukuthi ke kube lo mthetho, kulandele umthetho elizweni, kodwa ke okunye ke kubangela ukuthi ke abantu benze nale ndlela benza ngayo kungabi lo mthetho ke ludubo lukhona elizweni kulokuhlupheka okuningi okukhulu kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukansila wakoBulawayo, njalo ngumchayeli obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenew zimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo elakwele Namibia umnumzana Benadasa Swartboy uthi umanyano weSADC uyekelela eleZimbabwe liqhubeka liqilibezela kukhetho sonke isikhathi kungenziwa lolu khetho. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi isiphathamandla somsakazo weZBC umnumzana Robson Mandu usemiswe umsebenzi ngemva kokucela ucansi kumsakazi uFarai Juliet Magada osebenza laye khona le eZBC. Leli phephandaba lithi lilemilayezo edlula imizuzo efika phose amachumi amabili ekaMandu ecela ucansi kumagada obefuna ukuphiwa imvumo yokusebenzela eHarare. UMandu ubikwa esithi ubesithi engaphiwa icansi uzavumela umagada ukuthi ayosebenzela eHarare asuke kwaBulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Edinjani njani wasazi beStudio 7 labalaleli beStudio 7? Ya, eshi nginokudabuka okukhulu kakhulu ngalo baba lo othi ilizwe liyakhiwa liyaphambili. Angazi ukuthi bayakha phambili kuyaphambili kuphi, ngoba ilizwe balibulala since baqala ukulibulala beqala ukubusa, ngoba kulanto edivelophayo abayiyenzayo kodwa just ukuvuselela lokho okwafayo kunye nokunye. Imigwaqo nanku umgwaqo ungabheka umgwaqo uma usuke eBed Bridge lapho siyabamba iBulawayo, umgwaqo ugubhekile amakhampani abalekile amaningi, abantu bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke. Lo lama ukukhuluma elizweni wabukulu ukuthi kuyeZimbabwe vele abantu sebekubheka nje njengomuntu nje ohluphekileyo, umuntu ongenancedo. Babhizi manje bafakana ezikhundleni, akula nto abayenza, bafuna ukutshontsha, bafuna ukuqedelela ilizwe. Ilizwe libolile leli, libona ukubona. Kuhambe ngo-follow sroad usuke eBulawayo selupana ubheka umgwaqo ukuthi ugubhe kanjani. Angazi ukuthi ibona ilizwe abantu balilakha lini. Hayi, la bantu bazihluphekisa shef, and sazohlupheka abantu bakithi, sazohlupheka okunye. Lezizoyibona abantu uma besuke eBed Bridge besiya kuBulawayo sekuyamele bathenge isiketo ngoba kugubhekile lapho, amaphotholo akulungiswa lutho. Usethi baprotekthe into zabo lezi abazitshontshileyo kwamanje, baphume kahle bavume ukuthi badliwe bengatshontshi amavoti. Umthetho siyawazi, asike ukuthi abantu uma bengekho kuphalamente lapho abafundanga, siyakwazi yonke into eyenzakalayo siyayibona, asike ukuthi siziphukuphuku.
MaStudio 7 ndingabe livuka njani? Ma-councillors akuBulawayo, uDavid Goldthart is a senior member who deserves ukuba mayor wakoBulawayo. Angazi ukuthi lo munye othisha ngokuthi bakhethelwa vele ubaba. Nxa umuntu engubaba ekhaya uyachaya umthetho, so uchamisa uyafaka iweti from iHarare kunangani. Mina liye mungele ngapha kwaBulawayo ngibeselikhethana. Ukhethiwe lo muntu, akazange kuthiwe detectorship, ayi ukhethiwe. ama councillors wavotelwa bafaka ama objections azange kube lomunye ofake i-objection dalo umsekeli wakhe waba same story futhi singabile ingqondo yokuhwaba yokuhwaba i-5 years yaphela sizokhetha omunye futhi umele
umlayezo lo wawuhambiswa indawo zonke eziyathengene nezimbabwe ukuthi amabhoda avalwe from 7 sisebenzisane sonke ngoba ukuthula ngokwethu sonke abasemazweni nalawo aseyakhelane nezimbabwe abazame kakhulu ukuthi 7 October amabhoda babe sethola amapepa okuvumela ukuthi bayenza shutdown laba abangavunyelwa khona bangahluphi abafuna ugwalo lokuthi ama-embassy avale the whole world la kune-embassy yezimbabwe khona asizameni sibili ukuthi sibe siyobambisana bavala ama-embassy angasebenzi kwenzela ukuthi mnangagwa ne-AU ne-SADC ne-EU zonke nalo commonwealth zizobona ukuthi si-serious.
Eyi, linjani linjani bantu ku-Studio 7? Hey, awone indaba le yezitawana le hayi indaba le lamahambisanaka kahle le kutona utana tola omama bethandana wodwa amadoda arayithandana wodwa ayinto yakhona la vele ayiyenzela usisilwane umali esile nje ngizwe efake i-odiyo laye esithi ausizwe efile ngazofile omunye umama sibini aye into yakhona vele ayikho rayithi vele ayikho rayithi
ye ngabe livuka njani basakazi bethu abahle abe-Studio 7 ye igama ngumphovaji sebele ngikhona lapha ePitori eGauteng.
Eh laphana nangu baba uDube laphana nyamuzwa uyaphawula laphana uyakhuluma
ngendaba yeground iground la manje abantu basasele inhliziyo ezibuhlungu so yena engathi kwakuyimpi ayisilwa nePF sap no laphana uyaphazama laphana ubaba uDube akazama ukuthi elungise lento le engakhuluma into engasiyiyo umnumzana witness Dube
mbalekele isikadi ke ngedlulise lokhu bantu ke ngedlulise lokhu siyabonga sihlobo zami siyabonga sihlobo zami basakaza abahle labalaleli lo onke bengile sicelo mina nje sibona ukuthi umdala wena into zithi ungukhumalo wena lo ogugile egoli ngokuswela ingqondo ngani uyayikile ube kwethukuchamisa ngani uyayigada indaba engabuye ngazocontest yena aba ngupresident iphela sibona ukuthi umqondo wakho ngapi kuloku wethukuchamisa ethukuchamisa emini kuyi-3PC ebusuku uyizanu kuthuka ukudelela udelela thina kade elichamisa wagugile egoli ngokuswela ingqondo lakathesi lokhu efuna ube uwona izinto lekuvoteni kabuyi ofuna ukubathunebeza abantu wakhe ngobani siyacela ukuthi ngani uyakasihloniphi umdala wena lokuthiwa ngukhumala uzithi ungumdala umdala akula mntu omdala olengqondo ezibolileyo njengalezi zibolile ingqondo yezwazama ukuzezala ube kwethukana lochamisa indaba engabuye ezokhontesta yena akula mntu omdala olengqondo ezifileyo njengalezi siyabona
cha ngithola njani balali be-Studio 7 ngofela iqinisa lokhulumayo uyazi amadoda ezanu p f nabafazi bakhona uyazi bafana naloya umfazi indoda leya edlisiwe edliswe ngumfazi ngoba nje indoda edliswe ngumfazi phela konke lokho okushiwo ngumfazi iyakumamela umfazi ngathi akube nje uyakumamela kuyafana nje exactly nomnangagwa umnangagwa uzenzela umathanda nje uyazikhethela uzingenela ngale aziphumele ngale angazi noma umnangagwa nama-advisor unawo noma akazisebenzisa ama-advisor angazi ngoba the way ozikhethela ngakhona abantu abaseduzane naye surrounding him ukuthi vele uzikhethela ifamily yakhe nje ukuthi ifamily yakhe akube yiyo emsupporta ifamily yakhe akube yiyo vele ohamba nayo kodwa kube kukhona amadoda abanjengabo gawule labo if ngabe kuthiwa mpela ngabadoda mpela lawo ngabe ngithi hayi badlisiwe labo umnangagwa wabadlisa ngazi ukuthi ma ngabe behleli bonke nje nabo umnangagwa lapho kutsho ukuthi kukhona umnangagwa obachuphela khona ngozipho ebafakele ekudleni ngoba the way umnangagwa abamsaba ngakhona abangakwazi ukumchallenja ngakhona akusi madoda la ngamadoda ngamabhulugwe nje abo gawule labo bochuma labo bonke labo boletuzana hayi ngamadoda ngamabhulugwe nje ngoba ungathi nje into nje vele abayihlalele lapho kuzame ukuthi bona bavume nje lokho okushiwo umnangagwa bengakwazi kona ukuzilwela bangakwazi ukuzikhulumela abakwazi phela ukumchallenja umnangagwa angazi ukuthi impela ama-advisor gakhe nawo athini ma kuyukuthi azobona umnangagwa uphuma angena azidiliyele nje phezu kwaba futhi akababoni akaboni ukuthi ubona ngathi izalo ngeyakhe i-1 nezibhabhe ikhampani yakhe
l lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lisithumele imlayezo emfitshane engedluli i-2 minutes. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uphela kunyanga kaMpandula, abakhokheli bamazwe omhlaba baveze imizamo yokulwisana lomkhuhlane wofuba we-TB ongumkhuhlane obulala abantu abaningi emazweni omhlaba. Umkhuhlane wofuba we-TB usuleminyaka uhlasela abantu emazweni omhlaba. Kucatshangelwa ukuthi umkhuhlane lo uqhubekela phambili uguquka njalo ubulala abantu abaningi. Laloba umkhuhlane we-TB uvikeleka njalo uselapheka, uqhubekela phambili ubulala inkulungwane ezine ngelanga njalo uhlasela abantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu. Ngumkhuhlane owejayele ukuhlasela abampofu, abangela kudla okwakha umzimba, lalabo abangafinyeleli ukwelatshwa. Emhlanganweni obukhangela umkhuhlane wofuba lwe-TB lo, abakhokheli bamazwe omhlaba babetha izinqumo okufanele zigcwalisiswe ngomnyaka ka-2023. Izinqumo lezi zigoqela ukufinyelela lokuvikela abantu abasengozini yokubamba lomkhuhlane abayisilinganiso sokungamachumi ayisithiyagalolunye ekhulwini, i-90% lokwelapha abantu abalomkhuhlane we-TB, ukulungisa umuthi owodwa owokuvikela abantu ukuthi bengabambi lomkhuhlane, lokubona ukuthi imali zokwenza lokhu ziyatholakala. I-Melika isebenzisa inhlanganiso ye-USAID isisungule inhlelo ezintsha ezisekela amazwe achiyeneyo ukulisa umkhuhlane wefuba owe-TB. Lokhu kuphakathi kwenhlelo ze-USAID ezemali edlula izigidi ezingamakhulu amathathu lamachumi ayisitshiyagalolunye, 394 million, ezihlose ukulisa umkhuhlane wofuba owe-TB ngomnyaka ka-2023. I-USAID izasebenzisa imali efika ku-$8.5 million ukwengezelela usekelo lwenhlelo ze-TB endaweni ezilokulisana ikakhulu endaweni ezilabantu abasengozini yokubanjwa ilo mkhuhlane e-Ukraine, Afghanistan, le-Burma. Ngasikhathi sinye ilizwe elilodwa kumbe amabili aqakathekiswa i-USAID kunhlelo zokulisana lo mkhuhlane wofuba owe-TB zizaphiwa enye imali edlula i-$15 million kuwona lomnyaka ukuze zisungule inhlelo zokuhlola lokwelapha lomkhuhlane. I-USAID isebenzela ndawonye le-Smart for TB Consortium ekhokhelwa yi-Johns Hopkins, yasungula uhlelo lokuxwayisisa ngokuvikelwa kwabantu ukuze bengabambi umkhuhlane we-TB ngenhloso yokuba lomuthi ovikela lomkhuhlane okwesikhathi eside. Njengenhlanganiso epha imali eningi ekulwisaneni lomkhuhlane we-TB, i-USAID isiphe i-$4.7 billion eyokumisa umkhuhlane lo kusukisela ngomnyaka ka-2000. Isebenzela ndawonye lezinye inhlanganiso, i-USAID siphephise abantu abedlula i-75 million. Umzamo lo osanda kusungulwa uveza ukuzinikela kwe-USAID ukuqeda umkhuhlane wofuba owe-TB emazweni omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Bye.
konke lapho yakhona ungikhumbule. Remember me, ingoma kaLucky Dube sigqubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani esikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu e-Amnesty International ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba qathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Igama nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo 7:30 sukuzonke ntambama.